Ayitholakali impuphu, lokhu kuhlupha njengalokhu kwakuhlupha endaweni eziningi, sekuhlupha kakhulu okwedlula ngoZibandlela. Ngokuba ukuze uthole impuphu udinga ukuba kube lohulumende. Into engekhoyo okwedlula impuphu eZimbabwe nguhulumende okwazi ukunakekela abantu, okwenza ukuphuma lamacebo angenza ukuthi ilizwe livuke ngendlela efaneleyo.
Amakuphoni ake akhulunywa nguhulumende ukuthi abantu bazawaphiwa benelise ukuthenga impuphu, wona ayatholakala yini? Luyasebenza yini lolo hlelo?
Lubonakala kwezinye indawo kuthiwa bekuthengwa ngamakuphoni lapha lalaphana, kodwa asonto encedayo. Amakuphoni akhona athenga impuphu evela ngaphi? Into engekhoyo yimpuphu. Amakuphoni bangaze babe nangobhiliyoni kumbe 10 billion kumbe 100 billion, into engekhoyo yimpuphu. Amakuphoni kasho zancede lapho kungela mpuphu khona. Uhulumende kumele abone ukuthi impuphu iyatholakala, inganda igcwale yonke indawo, kwakusoze kudingeke wona lawo makuphoni. Into edingakalayo ukuthi bayethenga amabele ekuphandle abuya azongena ngendlela efaneleyo. Kodwa okwenzakalayo futhi abuya bona laba bantu amabele abethengwe ngaphandle afikele ezandleni zamasela wonala alezandle ezinamathelayo, bagayise impuphu bazibele, abanye okunye bayokupha inkomo, abanye bayophinthini ngamanyana nje amanye ayesabekayo phakathi kwesizwe. Into okufanele ukuthi ngabe siyalungiswa kudala.
Lungalungisiswa njani lolu daba pho Ncube, ngoba abantu bathole nzima bayalamba ezindlini lasemakhaya lapha?
Okokuqala, nginethemba abantu kuyokuhle ukuswelakala kwempuphu khona lokhu kulokhu abakubonayo. Kumele bafunde isifundo esikhulu ukuthi ukhetho luqakathekile. Ungaphi ithuba lokuvota, uvota ngendlela ukhangele izinto ozifunayo, ukhangele abantu abangakupha lezo zinto. Ungavoti nje ukhangele inhlanyelo yanamhlanje, ifertilizer yanamhlanje, irayisi yanamhlanje, ngokuba ngomva kwefertilizer ngemva kwerayisi uzathwala nzima okuyokumangalisayo. Into edingakalayo nguhulumende ohlonipha abantu, olecebo elihlonipha abantu, okwaziyo ukuthi asuse i-corruption lesi yahlala phakathi kwelizwe, okwazi ukuyathenga amabele. Okwakhathesa akula mali yokuthi kuthengwe umumbu, ngokuba umbuso ungamanga kahle. Akula muntu oletha izimali, akula muntu ozohlanyela imali ovela ngaphandle. Ngendlela yokuthi ipolitiki yethu lamacebo kahulumende lezinqumo zikahulumende kazimanga ngendlela eyamukela osomabhizinisi abangaletha imali phakathi kwelizwe. Nxa imali ingekho, impupha sezibe khona, usizi luzaqhubeka lukhona phakathi kwelizwe.
Ku-black market lapho etholakala khona impuphu ithengiswa malini?
Impuphu etholakala kakhulu yile evela ngaphandle, iye yandile evele South Africa, evele eBotswana, iyo ngayithola ngabo 120 pound kusiya phezulu. Nxa ube nenhlanhla usungachayisana nje 100, kodwa kulapho ethengiswa ikhona le evela ngaphandle. Le yangakithi ingayikhona uzayithola khona lapho ngabo 90-100 la kusiya phezulu, kodwa kayikho vele njengoba ngisho impuphu yangkhona. Ungayithola lapha lalaphana iqo, kodwa iyabe ibiza imali ephezu kwale uhulumende ayibekayo. Angithi uhulumende wathi yi-$70.